ena kuqala sikhangele esithi kuna i-research bese sibuya ke iphepheni okuthiwa i-recruitment form. I-recruitment form ke sikhangele amabantu abangama members ethu ukuthi sibe le database, sibe sikhangele labo abafuna ukuba ngama members ethu ukuthi sibafake kulelo form sibekwazi ukuthi ke sibanike amakhadi labo abangala makhadi. Bese siba ke le form elikuthiwa ngele door to door. I-door to door ke siyabe sihamba izindlu ngezindlu. Kodwa emqakatheke kakhulu kulawo wonke ke liformula labo abangaqhatshwanga. Siyazi ukuthi eZimbabwe lapha akusikho lokho okukhulunywa izanu okwe-indigenization okufunwa ngabantu. Iningi labantu alikhangelelanga ukuba ngabantu ngosomabhizinisi, kodwa iningi labantu likhangelele ukuthi lifuna-ke imisebenzi. Kwenza-ke ngelifomulele labalabo abangaqhatshwanga sithi hhayi, xa befika endlini yakho sicela usinike-ke sazi ukuthi wena uvele ungubani, isithuba sakho ngubani, uhlala ngaphi, ufunda okunganani, ukwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi imisebenzi edalekayo ilabantu abazaba khona abale kufunda okulungileyo. Ekufundeni lapha kakuthi ukuthi ongafundanga kasozabe lawo umsebenzi wakhe. Umuntu ongangesikolo siyakwazi uyakwanisa ukuthi athanyele ema-ofisi. Umuntu owafika ku-grade 7 uyakwanisa ukubala lokubhala. Sesesikhangela-ke labo abalama-form 4, then besesikhangela-ke labo abafundileyo abalama-degree, besesikhangela-ke futhi abalama-PhD abakhulu abangaba ngama-consultancy. Kodwa kuqakatheke kakhulu-ke kulawo mafomu kasikhangelelanga ukuthi azabhalwa ngabantu be-MDC kuphela. Sikhangelela ukuthi azabhalwa ngo wonke umuntu. Lanxa ungwezanu kasitsho ukuthi thiya izanu yakho, sithi hayi hlala ezanini uhlale nekhadi lakho lezanu. Kodwa sikufunayo ukuthi nxa sokubizwa ilanga lokuvota, hamba-ke uyevotela imisebenzi ngokuvotela yemi, ngoba ungavotela umsebenzi kuzakunceda-ke kusasa lezemuli yakho, ngoba kuyabe kungadingi ukuthi khona wena ngoba uthanda leyo political party.
Kodwa kula maphepha eselilawo kathese atshengisa abantu abangakatholi imisebenzi, kuyini elikubonayo ngakho baningi?
Kuyesabeka ba into ekade siyikhangelele nje ukuthi hayi lawa mafomu ngamafomu esizaba lawo siphokungena nje abantu bakhangele nje ngamafomu. Kodwa into esisimangalisayo ukuthi abanye sebehle bewadinga engakafiki ezindlini zabo, abantu bezalandwa ezindlini zabo. Kodwa abanye sebewafuna ngoba vele bayawufuna umsebenzi, kakhulu muntu ongafuna umsebenzi. Abantu sebediniwe ukuthengisa amatamatisi, abanye sebediniwe ukuthi bathole becrossa besiya eBotswana besiya eSouth Africa bezedinga izinto bethathelwa emabhoda bethathelwa ngamapolisa. Abanye sebediniwe nje ukuhlala endlini sebaze bacaka, abanye sebaze baya emakhaya bayahlala emakhaya. Umuntu usiceza umntwana yamncane kodwa ufike sengani uyiqhezu ngenxa yokuthi kasebenzi.